amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ibandla lezanu-PF le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi adinga usekelo emaphandleni lemadolobheni lapho kukhangelelwe ukuba iZimbabwe Electoral Commission izaphuma ijumo kusukela mhlaka-12 Mbimbitho ibhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana uSihlalo Siziba uthi kuqakathekile ukuba abantu bebhalisele ukuvota.
Namhlanje ke besisabalele ilizwe lonke ke ukubana silungisekele udaba ke lo mkhankaso wethu ilizwe lonke jikelele, ikakhulu emaphandleni sikhulumisa labantu lokuhambisa ke amaflag. Yakwazi ukuthi ke siprinte amaflag more than 1 million okufanele qalise ukuhamba ke ebantwini ukubana bebambe ke imeseji yethu yenguquko yokubana ke i-TPC imelani. Njalo ke singangena kuhulumende kuphi ke esifuna ke ukulungisa. Siyakwazi ukubana ke mhlaka-12 kufika mhlaka-21 kuqalisa i-blitz lapho esithagete khona ukurejista abantu abaningi eZimbabwe kakhulu ontanga ukubana ke wonke umuntu ke lapha khona kabe ke ethathe ke isinqumo sokubana ke urejistile ubhalisile ke ukuvota ngenxa yokubana iZimbabwe Electoral Commission izabe ihamba ke umhlaba wonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele berejistisa abantu beseduze ke lezindaweni zenu balaleli Zimbabwe enhle. Yiyo indaba esifokasa ngayo sisemkhankasweni. Abantu ke sikhangele ukubana berejisti ukuvota, yiyo injongo yethu ne-program yethu-ke okwamaviki ke amathathu azayo.
Ibandla lezaphu lalo lilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Msongela Ndlovu, isikhumeli sebandla leli, uthi sewudinga abazancedisa kukhetho oluzakwenziwa lonyaka.
Thina njengezaphu siyaqhubeka ngomkhankaso kuzo zonke indawo. Iprogramu yethu esiyiphethe khathesi yikuxoxisana labantu lozulu ukuthi basikhombise indlela labameli ababafisa ukuthi babamele kuwonke amadale elelocal government, ephalamende lakusinethe. Sicabanga ukuthi sizaqeda lo msebenzi enyangeni ezayo ukuthi sibekwazi ukuthi ngobani abangasimela. Yeye siyahlangana lakho kodwa ubunzima ngoba ibandla leZANU-PF alifuni ukuncintiswa. Abantu bayahlukunyezwa hlangana nakho emaphandleni kakhulu. Into enkulu ekumele abantu beyazi ukuthi sesiyidiscove amajaha wethu awe-security le-intelligence sedisove ukuthi iningi labantu abasema-police station khathesi sebengabantu abangama-party functionary, abantu abangasomaphoyisa. iZANU-PF sithatha abantu nje bathatha kuma-structures wabo, kuma-branch wabo befakwa ema-police stations throughout the country ukuthi behlukumeze abantu. Siyacela uZulu ananzelele lokho njalo abekwazi ukuthi amaphoyisa ethu abantu aba-professional kakhulukazi. Laba benza into ezingayisizo akusiyo maphoyisa ethu, ngabantu abathathwa kuma-structures befakwe banikwa ama-uniform amaphoyisa ukuthi bezenze amaphoyisa.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthokazi Republic Party uthi bakhankasa nzima.
Kathesi nje njengoba sikhuluma last week ama-youth ethu bekumele ukuthi ngabe ngomgqibelo nalo esidlule kiwo mhlaka-4 abesegwanda laphana bebamba uhlelo lwabasha. Baqeda iviki yonke amapholisa egijimisa ama-youth lalabade bengabaxoxi bethi yenzani lokhu liyenzeswe ukuze sibikliye. Kwathi nge-last minute nge-Friday babatshela ukuthi hhayi umhlangano wabangeke bawuginye. So-ke akukho free ukukhampeyina kathesi eZimbabwe ngoba iZANU-PF ikhampeyina yodwa isebenzisa amapholisa ukuthi ingakliye amabandla anjengelethu leMthokazi Republic Party.
Uthi sokulesikhathi bethwaliswe nzima amapholisa.
There is only one political party eku-top gear yama-so-called elections, iZANU-PF. Amanye ama-political parties anjengawethu awakhampeyini kalula ngoba izikhathi eziningi masi-aplayela ama-clearance emapholiseni lapho ukuthi sibambe imhlangano ngaba sikliye. Ngizanika isibonelo kulo mhlangano esawubamba mhlaka-24 September last year e-Cross Zengenkaya. Amapholisa ayeyalile ukuwukliya bathi abala main power sawenza ngenkani. Kuthe the following day kumele sibe sesimbo futhi eNkayi South. Bathumela i-riot anti-riot trucks ukugcwela amapholisa from Bulawayo, abanye basuke eKhwekhwe leGweru besiyachitha umhlangano wethu. the very same police ababethe abala main power yokuzokhangela umhlangano wethu, but ngalelo langa bayenelisa ukuthi bakhiphe ama-truck agijime aze abuye lapha. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi amanye ama-opposition political parties akho free ukuthi akhampeni.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi ibandla lakhe selidinga abazalimela.
Candidate esilayo thina as a party yinye kuphela ngu-president osekhona, u-president we-party onguye wakhethwa i-Congress. Hayi. Okunye abanye laba bazakhethwa yingabantu bazakhethela khona ngale kusho kuma primary elections, ukuze sikhethe abantu abayibo abazangena ekhethweni ku-general election. Osokuqalile sibili khonokho, kuyenzakala ukuthi abantu babe lokhu bekhulukhuluma, kodwa hhayi kuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba. Lalawo abanye labo abafuna ukukhethwa bezangama-candidates lawo sebeqalisele imisebenzi yabo, lalawo abakhona ade bevele bekhona bebambe lezo zikhundla labo babhizi la walungisa izigamba zabo, walungisa lapha lalapha. So ngokunjalo, kodwa kulokuthula, ukuthula kukhona sibili kakhulu. Angithandabuzi ngakho lokho, ukuthula kukhona. So kutshengisa ukuthi nxa kungaqhubeka kunje, ukhangelele ukuthi ukhetho lwethu olulandelayo lolu lube lokuthula. Angikahlangani lohlupho sibili lukhona. Hayi, akuswelakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje laphana kunje kulokucebelana khonokwana kunjana, kodwa hayi, isikhathi esinjengalesi eZimbabwe sizake sibe khona silokuthula okunjengalokhu. Kulokuthula sibe lokuhle kakhulu okokuthi sikhangele ukuthi ukhetho luzahamba kuhle njani.
Kukhangelelwe ukuthi amabandla amaningi azancintisa kukhetho oluzayo.